So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha lo emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukufikela.
Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni.
Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu osebenzisa ngale sidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawo usumubi.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobha po kulandela ukudutshulwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi utshiywa phandle kuhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni. Endaweni ezinenge ezigoqela emadolobheni afana lakobulawayo iziphathamandla zithi aziselayo imijofo ngakho zithi sezihlaba kuphela labo asebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kodwa emaphandleni abantu asebahlatshwa ijekiseni yakuqala lebalutshwana kakhulu. Kwezinye indawo kwahlatshwa abavele beleminye imikhuhlane ehlisa amasotsha omzimba alwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lasebekhulile kuphela. Abakhala ngalolu daba bagoqela isakhamuzi sePlumtree koMakhulela umnumzana Christian Dube.
Siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi ma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyehlabisa abantu abahambe beyahlabisa kodwa okwenzakalayo ukuhlupho olukhona yikuthi iqiniso elikhona kusho ukuthi injection levele ayikho iyashoda ngingaze emadolobheni. Hhayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa kusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho. Akusonga ngeke ngithi ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona yikuthi injection yona injani iyashoda ngo kutho ukuthi iyashoda ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcine zembuzo ukuthi hawo le ndaba ungahlabisanga ngesikhathi khona lapha ibuyile but still kuyafana loba ngangabe enhlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje kona lapha onkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost. Ngoba siyakwazi ukuthi corona ikona ama masks lawo khona apa la sanitizer siyathwala siyahamba la kwenzela ukuthi khona sikwane sikuzifikele. So abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapha esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha laba kade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa hayi isimanga into ekhona iyona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le injani iyashoda. So angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha lo emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa. Bese ngisithi umbuzo la ke ngutole leyo ukuthi le ndaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba nganza benhlatshiwe mina yebo nganza benhlatshiwe kodwa labe nilabo bona ke khathi singabanga so kutsho ukuthi ayikho vele injection. Oh uma kungukuthi khona emadorobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuya abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kade njengoba ngikhuluma ngisenkonzweni ngasizihluphi ngama mask ngasizihluphi ngama sanitizer.
Bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho koMakhulela ngalolu daba?
bakhathazekile kakhulu Nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyabe sikhangele kumbe kuphuma kuma-social media ukuthi e-India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hambe siyedinga into efanele kusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa iqiniso elikhona nje ukuthi ayi injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la kwase-hospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwa ngabo abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngayahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona no hayi injection le yokuqala ayikho so angazi lama ukuthi uhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le ESP but ngobuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawe yilo mkhuhlane izolo kodwa kulabathathu abafunyanwe belawo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane kuleli 1586 njalo asebetholakele belawo selokhe ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,682. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2148. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4812. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isithupha 632,496. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,537. Ukutholakala komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India kubangele ukuthi uhulumende avale idolobho lekhwekhwe ngefiki edluleyo kulandela ukubhubha komuntu oyedwa ovele kwele India ebulawa yilumkhakha. Sikhuluma nje lizaqhubeka livaliwe idolobho lekhwekhwe okwamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha wona osabalala ngamandla njalo oyingozi ukwedlula eminye imikhakha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho akade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho akade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume enyuzi nokwenzakala e-India. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu ulalela imsakazo ye-radio ye-ZBC le-television. Abakhulumi ngalezi zinto bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kusela kufa kanti ke kuyadingeka ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona e-India ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo. Uhulumende kafake information ye ebantwini hayi kulokho akwenzayo njengamanje.
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
Uhulumende kumele aphakamise indlela afundisa ngayo. Akafundisi uhulumende bakhuluma izinto lokhu lalokhu i-praise and worship yona lesesayijwayela ku-ZBC inkonzo yokuvuka ku-praise wakuhulumende kukhonzwa uhulumende kuhlatshelelwa izibongo zikahulumende uhulumende siyabonga mnanga kwa siyabonga first lady siyabonga minister siyabonga bani kulokuthi basebenze ithuba le television ukufundisa abantu ngengozi ye coronavirus bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo ukuthi abantu baziphathe ngayiphi indlela kanti abantu kumele baqaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze bagqoke ama mask benze social distancing bangahlangani bebanengi bazivikele ngendlela efanele kungakhathele ukuthi usekhaya noma usedolobheni igciwane leli liyabulala abantu abaliqaphelisise bazivikele ngokunjalo bangekele ukuzivikela bayakufa siza kufa siphele sonke
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Uzulu wakobulawayo ukhala ngezehlakalo zobugebengu esezibhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana osebenza kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot Shopping Center ngomgqibelo ebusuku. Owesifazana lo udutshulwe ekhanda isigebengu ezibambe isitolo lesiyinkunzi wahle wafela khonapho. Lokho kuthiye ezinye izisebenzi kanye lozulu jikelele bethithibele. Izehlakalo ezinje seziyisakavukela kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuzosisiza ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari ukubulawa kwabantu ukutshaywa kwabantu kuthathelwa abantu impahla sokwandile isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu osebenzisa ngale sidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko bulawa osumubi abantu abasahloniphani abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahlonipha impilo so lokhu kuyasikhathaza kangaka ukuthi singaqhubeka sinje ngathi izinto azimanga kuhle asikwazi ukubangabangela kumbe indlala ekhona kumbe ushota kwemsebenzi so kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu aze ayebulala ubuni ngakushota kwemsebenzi so ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili sokufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo abantu abasahambe ekhululekile abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni lamapholisa afanele asebenza athini imbobo leyigcwele ebantwini
idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu libona ngani bubangelwa yini
liqiniso sithi idolobho lakobulawayo kwakuyidolobho lamakhosi idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo kodwa sesinanzele liphose kusuka kuluminyaka ophele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo kukhanya ngathi ubudlwangudlwangu sobusanda abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili engxenye okunye izizathu zakhona yikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho nabantu bevelale abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye ama-cultures ahlangana kakhulu engxenye ngokunye okungasuho kubangela lolu hlupho njalo lakhona okukuthi sinanzela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho siphosa sikukhole ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu sinanzele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanye ngathi okuyimali ezingelahlonzi abantu sebedonsa nzima engxenye yikho okungabe kusikhozeka lolu hlupho kodwa kwenzalanxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima
bungaqedwa njani ubugebengu lobo
kunzima ukuthi kanti ubugebengu ungaqedwa yini kodwa sokuqathe ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane la mapholisa uhulumende lakunanzelela ingxenye angezelela amapholisa ngoba sesinanzela ihluphu esibalalo kathi samapholisa amalutshwana la mapholisa futhi enjalo alalazimota uyafona ukuthi okulo hlupho abantu sebebanjiwe abantu sebetshaye umuntu sebuliwe amapholisa abakuphendula abalamota uzokuthiwa buzosithatha sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje khona kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough amapholisa afuthi afanana abanike into zokusebenzisa babe lezikhali ezeneleyo babe le mota zokuhambisa ukwenzela ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapholisa agijimayo siyafika endaweni loko ukuthi amapholisa ayesefuna beyithwalwa ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukubana aphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapholisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota le mbobho edlale kubana abahambe bezivikele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesibalalo lwehleliwe phansi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipholisa abajoda bala motho abahamba ngenyawo yikwanze betshontsha intando yakutshontsha lapho iqedwe utshontsha ngabaleki lokubaleka akukhoze futhi elincala phane ngobe sasa kula mapolice so ke ngokunjalo uhulumende afayinde kodwa lathi zakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhamba ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlaselwe sibili impilo zingalahleka siyaphambili abantu beqhwebe belimala besiyaphambili
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kuhulumende wele South Africa kusasa oluqondane lokuphathisa abantu abadilizelwa imizi isikhukhula seCyclone Idai ngo-2019. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandong uye ozaletha lolu ncedo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise labo abathenga umumbu ebantwini bezimele ukuthi bazabotshwa ngoba inkampani ye-GMB iyo yodwa evunyelwa ukwenza lumsebenzi. Iphephandaba leHerald lona lithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission badinga owake waba ngumkhokheli wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration. Umnumzana Moses Julius Juma yena ochithwe inkundla yeHigh Court ngemva kokuyicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala lenkohlakalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Unjani Studio 7, unjani Studio 7, ngunyathi longo umatorho ngilane eKapa. Bengicela lo mlayezo Studio 7 udlulisele ukuyefika mpela kwabaphezulu kubobaba uKen Mathema le Minister of Education ukuthi lokho kambe kuvumelekile ukuthi izikolo kahlekahle zibhadalwa ngayiphi imali ngerandi or ngecurrency yalapha eKapa because nasazi ibhondi. But okwenzakala izikolo zakithi emakhaya ngale Gwanda ema-10 South Ward 7 isikolo thiwa iqaza sicela ke bebe-check mpela ithumela abezemfundo bebe-check into ezenzakala abantwana baxotshwa ngale sibhataliswa in runs kuthiwa sibhatalela ama-teacher kanjani ama-teacher aholiswa i-government why kuthiwa isikolo kumele sibhatale ngama-runs u-government esithi kumele ubhatale i-currency yasezimbabwe amabhonds why sibhataliswa ngama-runs why ithina kumele siholise ama-teacher inkathi zizixotshela ukuthi thiwa ama-teacher kusefuna imali yabo kanjani sicela ke sihlolela kwasala ukubhatala isikhupha sibhatale into ukuthi sibhataliswa ama-runs ngenkani kuthiwa thina sibhataliswa ama-teacher masibuza le ngane ingane zihlezi labo gogo ingane azifunde esikolo kodwa ama-teacher axotshela ingane isikolo i-school fees yini nale nto sicela be-minister of education bebe-check ezenzakala iqala za primary nasesimbumbu secondary silabantwana abafunda lapha ingane zethu form 1 kuthiwa maziregister abo 200 rand ischool fees 500 rand why ischool zibhadaliswa ngama-rand kuthiwa kumele sikhulisa ama-teacher ingakhulu sicela sebheka laseqalaza primary lasesimbumbu secondary into ezenzakalayo ema-talents at what 7 siyacela abe-studio 7 uminista cela kathumele abezemfundo be-check ukuthi kwenzakala nge-order lapha izinto ngoba ingane zitshona zidlala lapha azifundi kodwa kufuna imali yeschool fees ziyothelelana i-covid at the end of the day kuthiwa masibhadale ischool fees kudlalwa ngathi phela la matisha la dlala ngathi impela
we bantu bakithi bantu bakamthokazi bantu abahle uMahlabi Zulu ngicela nje sike sicebisane nje ngento nje ezimbili noma ezintathu okufanele bezazi into emqoka ngiyokuthi umthwakazi isizwe imathebelendi isizwe akusomhlobo wabantu or tribe hatch isizwe isizwe esakhwayo ngo-1821 ngumzilikazi njengezizwe zonke nje ziyakhwa ngabantu indimi zonke ezikhulunywayo lapha emathebeleleni ziphakathi kwisizwe sikamthokazi singabantu banye ulimi lwethu isindebele siyisizwe bantu bakamthakwazi ngicelani ke siphakame ke ngobukhulu bethu ngobuningi bethu ngamandla ethu sonke silwele isizwe sethu sikamthokazi ukuthi singaginywa yesinye izizwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe esakubonayo kudala thina ngicela la namhlanje sihloko sini sizimele ukuthi siyisizwe sikamthokazi singamandebele okusekwenzakala kwamanje ukuthi kulabantu ahambe betshalwa lapha emaphathini emaphathini imizamo yezanu PF ukuthi idilize isizwe samandebele singabi lutho khona lokho ngicela ukucaphele ukucaphele kakhulu ukuthi imizamo yezanu PF kusukela kudala 1980 1963 zanu PF isakwa yayingafuni lutho ngendebele ngakho ke ngicelani siphakame sibe bakhulu ngamandla ethu onke silwise ubuvi bezanu PF sisizwe njalo kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi asikho isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe nation shall rise against nation I quote njalo alukho ulimi oluphezu kolunye ulimi ndibjonge siyafana silani bantu bakithi emathebeleni simi ngolimi lwethu lesindebele indimi lezi ezatshalwayo lapha emathebeleland ukuthi kulesikhalanga kulesitonga lwesisuthu kulesiwat wat imizamo yezanu PF ukuthi bridlize isizwe sikamthokazi ingakho nje ubona nje singasabambana ngabantu sebethengisa sebethengisa amaphathi cela mandlo emathebelele nje sime ngenyawo zethu sizibuse lo kugatheni masiza Ndlovu okhuluma ngeplumtree
Salubonani, salubonani, majaha lezintombi ze-Studio 7, majaha amahle lezintombi ezinhle. Khuluma lapha ngumathonsi nsetsholotsho. Ngicela ukukhumbuza abantu beZimbabwe ngesikhumbuzo sakuchonkomo ukuthi khona umgabe ilizwe leli selitshisile, selifile, selithe nya lezanu yakhe. Kodwa ke lizavuswa ngumfana omncane, omncane ongazange aye lempini. Yikho ke asisapoteni umfana omncane ongazange aye empini, onguneliswe nijamisa, ngiyozavusa ilizwe leli kuphela. Izanu soziyafala ivusa leli lizwe. Noma sokutheni noma sokubomvu sokumnyama sokumhlophe sokukuhle sokulochakwa asuze yavayela ivuza sehlulekile sebetshontsha izi amagoldi awetha 11 million ngamse South Africa besiyathengisa private into zonke behamba sathengisa private befaka ezikhwameni zabo ngiyabonga
siyabonga esikuzwa kuma emaswingo labo abathe izinto ziyadura bona bethenga i-2 liter nge-30 something rand baphilile labo ngoba thina sithenga i-2 liter nge-60 rand ngapha egwanda sithenga i-2 liter nge-60 rand manje bona nxa bekhaliswa i-30 something sure i-38 but imali kulathi 60 to 80 rand abathi bashiye ezitolo ezijiphileyo i-60 rand i-2 liter yamafutha i-2 kg 50 rand manje sonxa bona bemaswingo besithi bona badurelwa izinto bekubala into ezichiphe kangaka amaprayizi akhona onke ngiwazwile ayisiwe sithenga ngawo thina ngapha emareserve egwane
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inkulungwane zabantu ziphume buthumuthumu edolobheni legoma kwele DRC izolo zivalekela udaka lomlilo ilava ngesingisi ebiphuma igeleza ekudubukeni kwevolcano esentabeli yenyiragongo kubhubhe abagijimi bomjaho wemarathon abangamashumi amabili lanye kwele China izolo bebulawa ngumthelela womkhathi obuhlanganise umqando lezulu elinetha liqanda okumangalisayo i-freezing rain kanye lesiqotho singene kudaba oluphathelane leMelika abebandla lamademokrasi sebesole abebandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuthi kubunjwe iqula elizaphenya ukuhlaselwa kwedale lephalamende iCongress ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela. Lwathi lusanda kwenzakala loludlakela lwasolwa ngabantu abanengi ngitsho lama-Republicans amanye esithi kumele kubunjwe ikomiti ezalucwayisisa loludaba. Lanxa bekhona abalutshwana abasekela limizamo kubandla lama-Republicans inkokheli yaleli bandla yeCongress egoqela umnumzana Mitch McConnell kanye lomnumzana Kevin McCarthy bathi kabasoze bakusekele lokhu ngoba amademokrasi edlala nje ipolitiki. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-commission ka-January 6 lay ekade iqakathekile for both Democrats le Republicans ukuthi baveze babone ukuthi abaqalisa udlakela wafa amapolisa labantu ababe protester ngobani. So ngiyabona ukuthi kathesi ama Republicans ngantu asebetshintshi le the way that they want i commission lay ukuthi ihambe ngoba sisibona ukuthi kathesi sesifika ku January eka 2022 lapho kuyabe soku choose khona ama candidates for ama midterm elections. Sibona futhi ukuthi iRepublican Party isitshintsha layo ama representatives ayo in leadership. Sibona uLiz Cheney bemkhipha bafaka uMama Lwana uStefanik walokhuza wareplace yena uMama uLiz Cheney. So sibona ukuthi kathesi they are doing a ground game ngoba babona ukuthi uPresident Biden ngokwakhe kathesi ama polls athi yena oku 63% approval rating across the population e United States. Sibona ukuthi nge COVID response oku 72% including ama Republicans. And then futhi sibona ukuthi i infrastructure bill le abafuna ukuyipasa elethwe ngumongameli welizwe uBiden. It is very popular among the whole country between Democrats and Republicans.
Abakhokheli bama Republicans edalele parliamente kulo house la ku upper house sabona ngozibandlela kulandela loludlakela bephuma egcikeni besola uTrump owayengumongameli ngaleso sikhathi besithi nguye owayephehlelo lodlakela bakhanya besekela ukuthi kubunje ikomiti ezalugcwayisisa loludaba. Kathesi sebetshintshile, ngokubona kwakho ukungani kahle kahle sebeguqule iy'ngqondo zabo?
So ukuguqula kwabo into le commission is emanating from the fact ukuthi bayesaba ukuthi 2022 ama-Democrats ngathiwa azathanyela ama-houses ama-house representatives seats amaningi. So hikho kubona kwami ngoba ngibona i-Republican Party lokuqamba amanga kwabo besithi uTrump watshontshelwa election angamanga. So sibona ukuthi vele babefuna ukuba lekhulu lapha e-America ngoba basebedliwe kuma elections. So basebezama izinto zedlame.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokutshiywa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona asesilela elizweni. Uzulu wakoBulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukudutshelwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Akekho obulawe i-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.